Into zendaba yoku esithi ngama drugs le alcohol abuse kuyandixaxa kuyinto encane ukuthi umuntu uqasa esakwenzisa labangani isithi hayi inxe njoba mbono uzibane senza so inxe lami zakhanya ngikhulu inganatha mbijana ukuthi ngichaze abangani bami la isithi esithi ngesithiwa i peer pressure but uthupho luba khona ukuthi umuntu engavele ukuqalisa okunye kwangikhona kusuke ukontrol umuntu uthi inxe engasakutholanga sibona ngani hayi ingqondo yomphilo yakhe ayihambi kuhle sesiselokho esithi ngesikhiwa i addiction kumbe i-dependence and yikho lapho uqasa khona i-problem ngoba umzimba kungaba dependent entweni into lena yiso ukucontrol umzimba wakho sometimes izicontrole lengqondo uthole umuntu engasakwazi ukurizina ngoba akakatholi into zakhe afuna ukuzithola.
Ye selikhulume kakhulu ngakho Dr. Masiku ukuthi abantu bakuyekele konke lokhu kodwa kukhanya kuyamemetheka eZimbabwe kwenziwa kwini
na uhlupho isikhathini eziningi umemetheka especially eZimbabwe singakhanda isimo esilaso we cannot take away lokhu esithi ngesikhiwa i-socio economic conditions kumbe ukuphila kwabantu singakhanda abafana abaningi abancane manje abalamsebenzi batshona ilanga lonke behlezi emakoneni behlezi emabrijini beyengana njengabangani and kwezinye isikhathi becina benza into ezingasizo ezingekho emthethweni so ekwenzeni into ezinjalo babe be-encouragane besithi 100 awathi into ziwomile kodwa lokhu kuyidola lokhu kuyi-50 cents singaze sikhangele phandle lapha okugcwele khona lapha kuthengiswa khona kuchiphila kuduri ngaunyokona ngama-dollar for two yet utshwala ubu-proper babe bucosta mbobo-$30 mbobo-$40 and ukukhane njalo futhi kuyi-dollar for two lapho kuyenziwe khona akula mthetho akula control so isikhathi siyathi utshwala wonke obuthengiswayo phandle kule control ukuthi fuze kube yi-43% ngakuyihoti kumbe kulokho kuthiwa ngama-whisky kumbe ovoti ngakuyibhiya fuze kube yi-4 to 5% but lokhana okuningi ukuthengisa emgwaqweni sometimes siyaze suspect ukuthi ngxe kunye ngama-80% emthethweni uzathi ukuthi utshwala wonke buyahlolwa ukuthi khona bungakanani i-percentage budakwa kungakanani njalo futhi bu-accepted kumbena hhayi basakhala lokhu okugcwele emgwaqweni okuningi wakhona even ngendlela okudala ngawo abantu usale uzibuza ukuthi lokho kusayi-5% lokho kusayi-40% esiyaziyo ngoba ula muntu okuregulethayo
singathi khonokhu-ke abakuthathayo kuthiwa kuyini okuningi wakhona
kuba ngamabizo amaningi and kulezi nsuku bayatshintshatshintsha ngoba babe behlakaniphele khonokho ukuthi ibizo lingatrend kuba lula ukutrace ukuthi kuvela kuba kubobani but kula mabizo amaningi kodwa wonke bajwa ukuthi ngama-dollar for two, dollar for two. Kulabo nje kunalokhu ongama-cough mixture, especially lokhu okuhayi kulokhu okuthiwa umuntu okuthiwa yi-codeine phosphate. Now, lokhuyana kuyabe ungama-cough mixture, uhlupho lusuka lube khona ukuthi abantu basuka beku-abuse, begcina umuntu enathi isigubhu sonke, yethi yena nxa kuyi-cough mixture kuyabe kuthiwa umuntu banathi i-teaspoon. Manje nxa usuyanathi isigubhu sonke kona kuthiwa enathi i-teaspoon for isikhwehlela, kuhle ufike emzimbeni kube le opposite effect sokudaka akusayinto enjani asayinto elaphayo so kuhlangena abanye babe behlanganisa khonokho lotshwala bona lobo bemgwaqweni babenye behlanganisa khonokho behlanganisa lama-drugs behlanganisa labombanje behlanganisa labo lalokhu ababekuthande especially bafana abancane kubhenywayo kubhenywa ngama-globe babe behlanganisa konke khonokho crystal meth and uthole umuntu angikhona vele lokusigcina bengasakwazi ukusigcina esengumuntu okhona etshona nje abathi kuthiwa ngamaphara nxa besegoli yamabizo abazipha wona.